imizamo kahulumende yena le ekhona eyokuthi indlela yokuvuselela amandla kagesi iyindlela uhulumende njengoba ungamele ethulile ukuthi indlela uhulumende ayikhangeleleyo ukuthi ayiqhube. Kodwa khona kokuthiwo ukwesabela olakho Gibbs ukuthi kwesinye isikhathi imali ezinye zifunaziphanjulwa, iqiniso kuyenzakala lokho ngoba kwesinye isikhathi hanti uhulumende usebenza ngokuthi ukuthumela abantu abazakwenza le ndaba ezizakwenza zenezo. Akuswelakali into ezinjengalezo njengoba kade siyakhangela even e-South Africa ngabe yabona i-Eskom yenalena la yilo hlupho olufana naye leli hlupho undaba lwamagetsi lunabile kakhulu lugcwele indawo yonke. Ngokunjalo kodwa-ke imizamo kahulumende ikhona imele lathi siyisekeleni sibonele ukuthi kuzasifikisa nathi ngoba udubo lwamagetsi lukhona sinedube ayisomanga lawo amagetsi udubo lwamagetsi lukhulile ngako-ke sokumele uhulumende masinyani sibili ngokuphangisa abone ukuthi kuba nemizamo yokuthi ancedise abantu phakathi kodubo phakathi kwalo.
Nxa uhulumende ezama ukuthi ancedise abantu khonapho siyabona ukuthi imali iyaqamjulwa sibile okunye okumangalisayo, ayisoze iqanjulwe futhi njalo.
Kungumlando kahulumende ukuthi ananzelele ukuthi enhlelweni zakhe eziqakathekileyo kangaka ayisiyo ndlela yokuthi abantu bebebeshuza izimali betshontsha besenza izinto ezingayisizo. Ngokunjalo kumele ukuthi uhulumende abe le ndlela kakhulu yokwenqabela ukuthi imali lezo zilandelewe zibone ukuthi zisebenze kuhle. Kungumlando wakhe uhulumende khonokho. Kunokuthi nje kuphongeyelulelwa nje abantu bezenzela ubusela besenza kanjani imisebenzi yakhona iqini ngasaphutshana imisebenzi yakhona iqini futhi isalele endleleni. Siyakubona khona kwezindawo even ukwenzela into emgwaqo imali ziyasilela zisetshenziswa ngendlela ezingayisizo. So kumele uhulumende kumele kwelulise ngoba i-corruption iyegcweleyo kakhulu kwezulu samalawo.